Imisebenzi isahluko sechumi lantathu. Kwakukhona ebandleni laseAntiyoki abaprofeti labafundisi, uBarnabas loSimeoni othiwa nguNigeri, loLukiyo waseKhureni, loManayini owayondliwe kanye loHerodi umbusi, loSawuli. Wathi bekhonza inkosi, bezila ukudla, umoya ongcwele wathi,
"Ngahlukaniselani uBarnabas loSawuli ukuba baye emsebenzini engibabizele wona."
Sebezile ukudla bakhuleka, babeka izandla zabo phezu kwabo, babathuma. Bonake sebethunyiwe ngumoya ongcwele behlela eselukiya, basuka lapho baya eKuprosi ngomkolo. Sebefikile eSalamisi bachumayela ilizwi likaNkulunkulu emasinagogeni abaJuda, babe loJohane engumsizi wabo. Wathi sebedabule isihlenge sonke, bafika ePafosi, bafumana indoda ethile eyisanuse lomprofethi wamanga, umJuda othiwa nguBhajesu. Wayelombusi uSegiyu Pawuli, indoda ehlakaniphileyo. Yena wabiza uBarnabasi loSawuli efuna ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Lesi sanuse uEluma, ngoba lisho njalo ibizo lakhe, waphikisana labo efisa ukuphambukisa umbusi ekukholweni. Kodwa uSawuli othiwa nguPawuli, egcwele umoya ongcwele, wamjolozela wathi,
"Wena ndodana kaSathane, uyisitha sakho konke ukulunga. Ugcwele inkohliso yonke lobubi bonke. Kawuyekeli uphambukisa indlela eziqondileyo zenkosi na? Khangela, isandla senkosi siphezu kwakho. Uza kuba isiphofu okwesikhathi ungaliboni ilanga."
Wase kumfikela masinyane ukufiphala lomnyama, wahamba edinga abazamdonsa ngesandla. Kwangikhona umbusi esebonile okwenziweyo, wakholwa, emangaliswa imfundiso yenkosi. UPawuli lababelaye basuka ePafosi ngomkolo, bafika ePhega elasePamfiliya. Kodwa uJohane wehlukana labo, wabuyela eJerusalema. Bona basuka ePhega baya eAntiyokhi elasePisidiya. NgeSabatha bangena esinagogeni, bahlala phansi. Sekufundiwe umlayo labaprofethi, abaphathi besinagogi bathumela kubo besithi,
"Bazalwane, uba lilelizwi lokulaya abantu, khulumani."
Ngakho uPawuli wasukuma, eqhweba ngesandla sakhe wathi,
"Madoda ku-Israyeli, lani elesaba uNkulunkulu, lalelani. UNkulunkulu walesi sizwe sakwa-Israyeli wakhetha okhokho, wabaphakamisa abantu bengabafokazana nje elizweni laseGibhide, wabakhupha kulo ngamandla amakhulu, wababekezelela okweminyaka engamatshumi amane enkangala. Kodwa esechithile izizwe ezisikhombisa elizweni laseKhenani, wabanika ilizwe lazo libe ngelabo okweminyaka engamakhulu amane lamatshumi amahlanu. Emva kwalokho wabanika abathonisisi kwaze kwavela uSamuyeli umprofethi. Basebecela inkosi, uNkulunkulu wabanika uSawuli indodana kaKhishi, umuntu wesizwe sakoBhenjamini, okweminyaka engamatshumi amane. Esemkhuphile wabamisela uDavida abe yinkosi yabo, afakaza ngaye ngokuthi, 'Ngimfumene uDavida indodana kaJese engumuntu engimthandayo ozakwenza konke engikuthandayo.' Enzalweni yalomuntu, uNkulunkulu ulethele u-Israyeli umsilisi uJesu njengokuthembisa kwakhe. Engakafiki yena, uJohane wayesechumayele ubhaphathizo lokuphenduka kubo bonke abantu bako-Israyeli. UJohane esezaqeda ukuhamba kwakhe wathi, 'Lo elithi nginguye, kangisuye mina, kodwa emva kwami uyeza engingafanele ukukhumula amanyathelo enyawo zakhe.' Bazalwane, madodana ohlanga luka-Abrahama, lalabo phakathi kwenu abesaba uNkulunkulu. Lithunyelwe kithi ilizwi lokusiliswa. Ngoba labo abahlala eJerusalema lababusi babo kamamazanga yena futhi kabaqedisisanga amazwi abaprofeti afundwayo amasabatha wonke, kanti bawagcwalisa ngokumlahla lanxa bengafumananga icala lokufa kuye, kodwa bacela kuPilato ukuba abulawe. Kwathi sebekugcwalisile konke okulotshiweyo ngaye, bamethula esiphambanweni, bambeka elibeni, kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Wabonwa insuku eziningi labo ababekhuphuke laye eGalile ukuya eJerusalema, asebengofakazi bakhe ebantwini. Lathi sililethela ivangeli lesithembiso esenziwa kubokhokho ukuthi uNkulunkulu usigcwalisile sona kubantwana bethu ngokumvusa uJesu, njengokuba kulotshiwe futhi kulo ihubo lesibili ukuthi wena uyindodana yami lamuhla ngikuzele. Mayelana lokumvusa kwakhe kwabafileyo lokuba engasayi kubuyela ekuboleni, wakhuluma ngokunje wathi, "Ngiza kukunika izethembiso ezingcwele lezithembekileyo zikaDavida." Njalo kwelinye ihubo uthi, "Kawuyi kuvuma ukuba ongcwele wakho abone kubona." Ngoba uDavida eselenzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe, wafa waya kwabaphansi, wabona ukubona, kodwa lowo uNkulunkulu amvusayo kakubonanga ukubona. Ngakho ke yazini bazalwane ukuthi ngalowo kutshunyayelwa kini ukuthethelelwa kwezono, ngaye ilowo lalowo okholwayo uza kulungisiswa kukho konke abengelungisiswe kukho ngumlayo kaMose. Ngakho qaphelani, funa lehlelwe yilokhu okwakhulunywa ngabaprofeti okokuthi, "Khangelani lina zideleli, limangale, libhubhe, ngoba mina ngenza imisebenzi ensukwini zenu, imisebenzi elingakuyikholwa lanxa umuntu elilandisela ngayo."
Ekuphumeni kwabo esinagogeni, abantu bacela ukuba lawo mazwi akhulunywe futhi ngesabatha elilandelayo. Kwathi inkonzo yesinagoge isiphumile, abajuda abaningi labezizwe abakholwayo balandela uPawuli loBhanabhasi. Bona bakhuluma labo bebakhuthaza ukuba babambelele emuseni kaNkulunkulu. Ngesabatha elilandelayo babuthana, waphose kwaba ngumuzi wonke ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa abajuda bebona ixuku bagcwala umona, baphikisa lokho okwakukhulunywa nguPawuli bemhlambaza. Kwangkhona uPawuli loBhanabhasi bekhuluma ngesibindi besithi,
"Kwakudingeka ukuthi ilizwi likaNkulunkulu litshunyayelwe kini kuqala, kodwa njengoba lilala lizenza libe ngabangafanele ukuphila okungapheliyo. Khangelani sesisiya kwabezizwe, ngoba iNkosi isilayile yathi, ngikumisile ube yikukhanya kwabezizwe, ube yikusiliswa kuze kube semikhawulweni yomhlaba."
Wathi abezizwe bekuzwa lokho, bathokoza, balidumisa ilizwi likaNkulunkulu, bakholwa bonke ababemiselwe ukuphila okungapheliyo. Ngokunjalo ilizwi lenkosi landa kulo ilizwe lonke. Kodwa abajuda bavusa abesifazana abalesithunzi abakholwayo lezikhulu zomuzi, bavusela uPawuli loBhanabhasi ukuzingelwa, babaxosha endaweni yabo. Bona babathintithela uthuli lwenyawo zabo, badlulela e-Ikoniyuma. Abafundi bagcwala intokozo lomoya ongcwele.